Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNkwekwezi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengenamali vele balolaka.
Baningi abantu abananza usuku lwabomama one-Mother's Day.
I-Mother's Day ngiyajabulela kakhulu.
Abantu bamabhizimusi emijova bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo.
Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi uStrel, ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyithathela imoto.
Kodwa amapolisa athi abangabhalisanga phansi kwezubuko bazathathelwa izimota nxa besebenza ongekho emthethweni.
We've impounded over 400 kombis.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zibhekane lenhlupho ezijeneyo ngesikhathi eleZimbabwe lilwisana nokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula 1,576. Inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kuvumela amazwe wonke ukuba asebenzise ijekiseni ye-Sinopharm ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sebedlula ingxenye yesigidi i-509,274 abantu eZimbabwe asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvuselela amasosha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-148,564. Luthi kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Sokulomnyaka bethwele nzima abantu ngenxa yomkhuhlane lo. Baningi abakhala ngomkhuhlane we-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi esala umkhondlano we-COVID-19, izakhamizi zalapha kuBulawayo eziningi zikhanya zilobunzima. Sinanzelela ukuthi amakhampani amaningi abalesikhathi sokuba nayo evalile, amanye esebenza okwensuku, kodwa ikakhulu abantu abathwele kanzima yilaba abantu abazisebenzayo. Abantu abaningi badonsa nzima. Lokho sokusitsho ukuthi labantu ukuthi babhadale amarenta bezindlini sokulobunzima. Abanye lokuthi babhadale i-school fees sokulobunzima. Abanye lokuthi bathole imali zokubana belatshwe ezibhedlela njalo sokulobunzima. Kodwa silohlupho lokuthi social distance emabhasini akoZubuko ikhanya ngathi hayi ayilandelwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Matthew Sibanda, othi abantu abaningi kabanamisebenzi kobulawayo.
Le into siwise into eziningi, amakhampani amaningi avaliwe asasebenzi, labantu abasasebenzi bamise imisebenzi indawo eziningi kakhulu. Ithina eZimbabwe silohlupho lokuthi uhulumende wethu kasincedisi ngalutho next. Okwakhe ukuthi kuphela befaka amabhani ukuthi hayi abantu kathesi bengayile bengahambi, imoto zabantu zingalayitshi. Khuluma manje nje kunje uhulumende uxotshana lezi moto zabantu, uyatshaya amawindi amapolisa. Sibonile nje manje ezikoleni manje ukuthi abantwana babanjelwe i-coronavirus ezikolo, uhulumende engazamanga imizamo yokuthi afake isivikelo sabantwana ukuthi abantu babele izinto zokusebenzisa labo teacher.
Unkosikazi Pretty Mpofu, ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo, uthi uphila ngentando kaNkulunkulu.
Ukuthi i-COVID-19 pandemic le ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengenamali vele balolaka. So i-COVID-19 ilethe ama-challenges amaningi kakhulu. Yaletha indlala. Nxa kade lisidla kathathu ngelanga ngenxa yokuthi uvuke ekuseni maybe uphandaphanda uthengise uthole ukukhona ukuthi uthenge ukudla. Khathesi nxa sokumele ukuthi u-adjust from ukudla kathathu kumbe kabili ngelanga sesidla ka-1 just because ukudla uvele akukho ezindlini, kulezi ndlala ezindlini. Sesiphomba ukuthi take each day as it comes. Ukuthi awulange indlela ongayenza suppose ukuthi as long as ngiphila abantu sebephila ngebala lokuthi as long as siphila siphefumula.
Umongikazi unkosikazi Esther Nxumalo laye uthi uthwele nzima. Ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni anjenge Sinopharm, iSinovac lamanye ukwenzela ukuzivikela lokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngesikhathi lesiso umkhuhlane lo weCOVID-19 abantu sebengani sebejayela ukugqoka amamask. Laloba nje bekhona abona laba bangagqokiyo but siyananzelela ukuthi uzulu usewamukela ukuthi kumele ahlale egqoke imask, kumele ahlale esanitizer izandla. Lanxama ebholweni uhlupho singabe singalubona ngelo social distancing ngoba ukuthi isikhathi eziningi abantu bagcina vele sebezibona sebengasalandeli isiqondiso sona lesikhona bangaminyani. Kodwa thina njengabezempilakahle umlayezo wethu lokhe ungatshintshanga, lokhe ungaguqukanga, sithi abantu kabahlale begqoke ama-mask, abantu kabasanitize, abantu kabazame ukwenza i-social distancing lapho abakhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnangagwa, umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwengwa, labanye sebahlatshwe amajekiseni okulwisana legcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane, i-38,414, asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belo mkhuhlane lo. Abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-36,052, sebaphepha ukumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lwabomama ole Mother's Day olulazwa emhlabeni wonke jikelele. Umemvisi Gama usethulela lolu daba.
Baningi abananza usuku lolu eZimbabwe abathi omama ngabantu okumele bahlonitshwe njalo bakhathalelwe ngoba yibo insika yemizi. Unkosazana Thandiwe Mpala wakoBulawayo ubonga kakhulu bonke abesifazane abamenza waba ngumuntu ebantwini.
Umama wayenginakekela imihla yonke. Lapho mangigula umama wayebona amacebo okubana angangisiza kanjani ukuze ngisile. Wayenginakekela kusukela ngimncane lapho ebona ukuthi sokufanele ukuthi ngiye esikolo, ebona ukuthi kumele ngihambe esikolo, kumele ngithwale umphako, kumele ngibe lamabhuku eneleyo ukubana ngiyefunda.
Umampala uthi luqakatheke kakhulu usuku lwabomama.
Mama, ngiyakubonga kakhulu ngoba ungesuke kube kangikho kulesi simo engikiso namhlanje. Wena nguwe owangondlayo ngaze ngafika kulesi sikhathi ngilokhu ngisaphila.
Unkosikazi Jenai Ncube laye uyaluthakazelela usuku lwabomama.
I-Mother's Day ilanga lapho esithakazelela khona omama bethu abasizalayo laba abangasizaliyo, it's step mom, u-anti, gogo, usisi. Ilanga leli silithatha sithatha sibabonga. We appreciate them every day. Happy Mother's Day.
Unkosikazi Nokuthula Siziba ohlala eChitungwiza laye uthi usuku lolu lumenza ajabule kakhulu.
Yilo ilanga lapho esithola khona izipho. So i-Mother's Day ngiyajabulela kakhulu ngoba yikho kutshengiselana khona uthando oluvela kubobaba. Besitshengisa uthando lokuthi nathi sibe ngomama njalo siyabasiza kwezinto. So labo ililanga labo lokuthi basipoyile. Hayi, mina ngiyalijabulela kakhulu leli langa.
Unkosikazi Pretty Show ulombono ofanayo.
Kutshengisela ukuthi lathi omama siyaqakathekiswa, kambe i-9 months uthwele umntwana. Nxa usumamba ngezandla zakho kuyajabulisa. Happy Mother's Day kubo bonke omama.
Abanengi bathatha leli thuba ukuthengela omama babo izipho ezehlukeneyo, bebathumezela lamaluba lamakhadi amumethe imbiko ebonga imisebenzi yabo. Usuku lolu kwelemelika lwasungulwa ngomnyaka ka-1908 ngunkosazana Anna Jarvis owayebonga akwenzelwa ngunina u-Anna Jarvis. Unkosazana Anna Jarvis wasungula indawo zabomama eziningi eMelika ezazibizwa ngokuthi ngama-Mother's Day Work Clubs. Usuku lwe-Mother's Day namhlanje solunanzwa emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
kubonakala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu abathi bangeke basebenzi bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company izuko. Sokulomnyaka selokho uhulumende wafaka imithetho evimba imijova ukuba isebenze emadolobheni njalo lethwala abantu abaya emazweni athiyeneyo. Abanemijova batshelwa ukuthi basebenzelane leZupco ukwenzela ukuthi kulwiswane lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa bakunanzelela ukuthi iZupco iyehluleka ukuholisa izisebenzi. Kulabanye abanikazi bezimota abathi kabasoze basebenze bengaphansi kweZupco. Omunye wabo Mnumzana Mandla Ndiweni okobulawayo.
Njole zilima zisivila hayo. Lo msebenzi abantwana uthi abafita ngani lezikole uthi siyabhatala njani. Hayi kuzima kokulawayo. Vele sihamba mntu khonapha sibhotabhota basivamba abapleni abezimota abanye bakhona basibhloka. Izolo mna bengibuya ngivela out bathe bangu-5 bathe bambhloka bathi bafuna 200 yusa ukuthi ndize ngikhiphe imota yami.
Kule bhizimusi yezimota ezithwala abantu.
Sakwazi senzeni. Fanele ukuthi nxa wathenga izimota zakho athenge umshopha eyi-10 kathi esingumnyaka. Fanele ukuthi waselaphi ngoba kunanto athe umshopha ipakile eminye ifile.
Kala njalo umnumzana Mbonisi Msimanga.
Akuzima lapha uyazi ukuthi uhulumende wethu sesiphendukile angiwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona umsebenzi kawukho imota zigcwele uthiwa sipake imota. Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyayithathela imoto kuthiwa i-red number ayifuni ukuhamba kodwa yabe ilomthelo umsebenzi kawukho angikwazi ukuphila ngako uhulumende vele ungiphile umsebenzi ukuthi ngisebenze ngoba mina nginje ngikhuma imoto le engihamba ngayo ngiwodla umamami ngiwondlela abanawami engiyabafundisa bakhayele kimi ngiyima ubhuti omkhulu.
Yisikhulumele samapholisa kobulawayo u-inspector Abednego Ncube utshele amaphephandaba ambalwa ukuthi kulezimota ezifika ama400 ezibanjwe ngamapholisa edolobheni leli.
We have impounded over 400 combis, buses, shika-shika, that is Honda Fit. Members of the public should desist from voting such vehicles.
Wonke lokhu kwenzakala kakhulu abantu abalimala nxa imijova ithathwa ngamapholisa. Omunye wabasenda kulimala ngunkosazana Amanda Sibanda.
Vele ma imchova zigada ku-6 laphana kugada kugijima so ma kugada kufika sigada ntwene ma igijima imota laphana siyavamba elekuzenyini emarobotin kula mapholisa abekhona kuroadblock khona kulo mama ugada vele umpholisa osesabeka lapha kobulawayo uyayigijimisa imota yena ngesifamfamu ngemva kwethu mabesigijimisa laphana sisadlule empophoma asisabuyi straight ngoba sidlala emaphandeni sesingena phakathi. Sohle sibaleka ngakuthi sabe singene ezindlini. Singene ezindlini. Mamama lana ifika imota vele akala ukuthi kulomuntu omdala kulabantwana phakathi. Uthatha isambuko sakho uyashaya amawindi. Olimeleyo yikho lokho. Sathi sasingene phakathi kwempopho mamama lana wasipika ngoba kungasela ndlela ukuthi abantu bayabalekela ngayo. Kugcwele ama-pothole umgwaqo wonke. Imota lana yangani yabhekuka yaze yabreak ebridgini. Abantu abaningi futhi balimala khonapho okanye
akwaziwa ukuthi ukuxozela lokhu kuzaphela njani njengoba uhulumende esithi ngasoze avumele emigwaqweni izimota ezithwala abantu zingabhalisanga kwinkampani yeZupco. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-India uthi kulabantu bafika inkulungwane ezine 4,000 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leli kumahola ambalwa asanda kwedlula. Uhulumende uthi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 403,000 bahlolwe ngesikhathi esifanayo batholakala bele-COVID-19. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 158 million asebehlelwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 wabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Centers for Disease Control ethi kulabantu bedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million kuze kazi le Africa asemhlolweni batholakala belo COVID-19 kwakubha abafika kose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili lane 123,961. So we start the sesamasiko.
Senamasiko, senamasiko manje. Lo baba mkhulu, babelobo.
Akanje ke zulukanda basiphoka ngomtchado ukuthi kambe umtchado kuyini. Silo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwadi kwezamasiko esintu. Ake sizwe ukuthi uthini ngomtchado wesintu.
Umtchado wesintu yibuhlobo obuba khona phakathi kwezimuli ezimbili ezingela buhlobo. Ubuhlobo lobu budalwa yilijaha lakweyinye imuli lentombi yakweyinye imuli. Sebebonene laba babili bathandana bazimisela ukubana sesisakha umuzi. Ijaha selizavikwa kubo babakazi ukubana hayi nanti ijaha esengizimisele ukubana ngakhe lalo umuzi. Obabakazi yibo asebenza qhuba le indaba besiyayibika kubaba wentombi. Sekuzavekwa ke ilanga lokubana lezi izimuli ezimbili zihlangane ngelanga lokubana sekulotsholwa.
Akusitshele mama ukuthi kambe nxa sikhangela obabakazi kumele benzeni nxa kusenziwa umtshado wesintu.
Sekulotsholwa ke lapho. Obabakazi badlala indima enkulu kakhulu kulaba ababili abathandeneyo ngoba yibo abagijimisa le ndaba ukubana ayiye phambili ize ibe yimpumelelo. Obabakazi yibo abalaya le ntombi ukubana ayiye kuba ngumama oqotho kwabozala. Ayiye kuba ngumama ozimiseleyo ukwakha, ayiye kuba ngumama ohloniphayo, ayiye kuba ngumama olothando okwazi ukugcina imuli yakwajaha. Obabakazi abangeni kakhulu endabeni zamalobolo, yebo bayaphiwa lokhu nalokhiyana ukuthiwa kuba lesitsha sokuthi obabakazi badobhe, kodwa bona emalobolweni abangeni ndawo. Okwenza umtshado uqine luthando yikuhloniphana yikuzehlisa kukankosikazi. Uthando ubaba nguye okumele ukuthi athande le ntombi yakhe aseyibonile, okumele ukuthi ayithande ngenhliziyo yakhe yonke. Kube sekusithi umama kumele ukuthi azehlise kumyeni wakhe ngoba hayi ukuthi phakathi kwabo bobabili ma ubaba evungama lo mama laye uyakhuphuka, ubaba akhulume lokhu umama laye akhulume lokhuyana. Kuyabe kumele laba ababili bafike ezingeni lokuthi bahlalisana phansi bakhulumisana into eyi-1 baze bayivumelane.
Hayi-ke phose lokugcina mama,
umama ngaso sonke isikhathi kumele azehlise kumyeni wakhe. Loba umyeni wakhe engaze ayenzeni, ayenzeni, yena kumele ukuthi azehlise, amhloniphe njalo. Inhlonipho ihamba phambili emtchadweni. Ukuzehlisa kuhamba phambili emtchadweni. Uthando kumele lalo lube yisiqokoqela phakathi kwalaba ababili. Ma kungela thando, akula mtchado. Ma kungela kuzehlisa, akula mtchado. Ma kungela nhlonipho, kusho ukuthi yonke into ilahlekile. Ngiyabonga.
Hayi zulukandaba, sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo mama uMo Blessing Ndlovu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sarwana is close and consistent and clear. Jonathan and I'm trying to go in Jalo Fellow to Ovusella Imoye to Okanes Cadizening. Gulazin Sugu Yavi Ipans is fellow Ovusella. I'm trying to release late to Sisatana, the Lenin Tinesians of Apostoli, Sasso Alla Savala Indima Ezimili, Savala Indima Sine, Sibade Indima Yeshangalombi. Kufundeka kanje indima yesine wathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikaYise enasizwa ngami verse 8 kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba ngamazwi ke esizothiwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi kimi kufika izinto ezimbili ukuthi yiloo lalowo ule Jerusalema ahleli kulo indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema kabahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso verse 8 ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Abesikhangeleni emndenini kumbe emulini, wena ohleli emndenini wakini ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinengi izinto ezenzakalayo emndenini kodwa-ke okusalayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo hlala khona phela uhlala lokhu akufana nokuhlala esitulweni, kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa wena hlala iJerusalema ube ngufakazi nxamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini-ke yilo lalowo ule ndima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba kube lobufakazi obuqinisekileyo mpela ubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la ezokufana nayo, umntwana la ezokufana nayo, ugogo la ezokufana nayo. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani, bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba abahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungazoya asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelana abazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane lungisani okusemagumeneni kube lobufakazi mpela lo muntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa nakusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chana njani mtuwaka so mwushle zimpapo mwushle Nyali binyelela kuhlelo lwethu lwanamhla nje Ikama ngumayikobe Namhla zulukandaba lusuku lwe Mother's Day Aso kuhlelo sikhangelele ukulibazisa omama Sixoxa lomhlabeleli odume ngengoma zakhe zothando umsizi K Umsizi K usanda ukhipha ividiyo entsha for ingoma yakhe ngaphansi kwesihloko esithi Icheria Me She's pretty, she's mine. Oh, I'm emotional. Oba bangibona ngani namhlanje kumele lihlabele lengoma. Ezilukanda ba asixoxe ngakancane lo Msisi K. Msisi K ngiyakwamukela kuhlelo awusihlelo okuneni nalengoma.
Ngiyajabula ukuba lapha lawe namhlanje. Ingoma yami engaphansi kwesihloko esithi iCherry yami ingcenye yedlalade lami lesibili ialbum elithi Bashiselwa. Ingoma le ikhuluma ngendaba yokuziqhenya ngomuntu wakho lokumbabaze bantwini.
Udume ngengoma zakho zothando Msisi K. Namhla uZulu jikelele emhlabeni jikelele uthakazelela usuku lwe Mother's Day ngesingisi bathi our mothers are our first love njengomhlabeleli odume ngezothando othakazelelwa kakhulukazi ngabantu abesifazana phosela amazwi akho kubo
yeah, nithanda ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama emhlabeni la kubo bonke abesifazana siyalithanda njalo liqhakathekile kithi walking through the hood with a head in my head everybody's watching they just can't help it baby's got sweat dripping through the black magic I got me an upgrade
ayile amuzwa umsizi K uthi happy happy mother's day zulukanda ba umsizi K phosela amazwi akho okugcina
abafisa ukulalela ingoma zika umsizi K bangazilalela phose kuwo wonke ama-online music stores ngikhona njalo ku-Facebook, ku-Instagram, laku-Twitter njalo isikhona i-website ethi www.msizik.com ngiyabonga kakhulu Happy Mother's Day siyalithanda njalo liqhakathekile kithi
Zulukandaba sithanda ukubonga umsizi K ngokungena kuhlelo. Singakagcibi uhlelo Zulukandaba sixoxe njalo labanye abafisa ukuphosela amazwi abo. Asizweni amazwi kaNkululeko Mathe.
Ngithi namhlanje ngosuku lwanamhlanje ngithi Happy Mother's Day kubo mama bonke abancane abasakhulayo intsha ngithi liziphathe kahle lizaba ngoba ngumama bakusasa. Sithanda ukubonga kakhulu omama abasizalayo singobaba singaka singobaba namhlanje inxa yomama umuzi kaumi ngaphandle kamama
hayi siyabonga Nkululeko sesifikele emaphitsweni nohlelo sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk wathi ngilichiye ngengoma ka Mrs K ngisemathandweni kubo mama ngithi happy 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 Mother's Day ole balisayo ngenjabulo igama ngumayigobe bye bye Oh mama, happy, happy Mother's Day.
Siyabonga kakhulu Mayigobe. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilaso. Abantu bathi bayahlupheka eZimbabwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Banengi abantu abananza usuku lwabomama olwe Mother's Day. Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo bengekho phansi kwezukho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalelisayo ngoGibbs Dube ngesithi Kaskana ni ukuseni mo 6:30 a.m.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.